Uluka isahluko sefica munwe munye. Wabizela ndawonye abalichumi lambili. Wabanika amandla phezu komoya ababi bonke lamandla okusilisa izifo. Wabathuma ukushumayela umbuso kaNkulunkulu lokusilisa. Wathi kibo,
lingaphathi lutho lwendlela, lodondo, lesikhwama, lomphako, lemali, lingabi lengubo ezimbili. Nakuyiphi indlu elingena kuyo, hlalani lapho, lize lisuke. Bonke abangalamukeliyo, nxa lisuka kulowo muzi, thintithani uthuli enyaweni zenu, kube yibufakazi ngabo.
Basuka-ke bahamba bedabula imizi beshumayela ivangeli, besilisa endaweni zonke. Wathi uHerodi umbusi ekuzwa konke okwenzekayo, wadideka ngokutsho kwabanye ukuthi uJohane uvukile kwabafileyo, langokwabanye ukuthi u-Elija ubonakele, langokwabanye ukuthi kuvukile omunye wabaprofethi abadala. Kodwa uHerodi wathi,
uJohane ngamquma ikhanda mina, kodwa ngubani lo engizwa ngaye okunje na?
Wafuna ukumbona. Abapostoli sebebuyile bambikela konke abakwenzileyo. Wabathatha wahamba labo bebodwa waya emzini othiwa iBethsaida. Wathi amaxuku esezwile amlandela, wawathakazelela, wakhuluma lawo ngombuso kaNkulunkulu, wabasilisa labo abadinga ukusiliswa. Seliqala ukushona abalichumi lambili beza, bathi kuye,
adabulele amaxuku ukuba aye emzini lasemaphandleni azingelezileyo, angenise khona azuze ukudla, ngoba sisenkangala lapha.
Kodwa yena wathi kibo,
bapheni lina ukudla.
Bathi-ke,
esilakho yizinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili kuphela, ngaphandle kokuba siye bathengela ukudla bonke laba bantu.
Ngoba kwakukhona amadoda angaba zinkulungwane ezinhlanu. Wasesithi kubafundi bakhe,
bahlaliseni phansi ngezigaba ngamachumi amahlanu.
Benza njalo, babahlalisa phansi. Ethatha izinkwa ezinhlanu nenhlanzi ezimbili, wakhangela ezulwini, wabonga, wazihlephula, wazinika abafundi ukuba balabele ixuku. Badla basutha bonke. Kwabuthwa imvuthuluka eyasala kubo izitsha ezilichumi lambili. Wathi ekhuleka ekusithekeni, abafundi babelaye, wababuza esithi,
abantu bathi ngingubani na?
Baphendula bathi,
bathi unguJohane umbhaphathizi, kodwa abanye bathi ungu-Elija.
Abanye bathi kuvukile omunye wabaprofethi abadala.
Wasesithi kibo,
linake lithi ngingubani na?
UPetro waphendula wathi,
unguKristu kaNkulunkulu.
Wabalayisisa ukuba bangatsheli muntu lokhu, wathi,
indodana yomuntu imele ihlupheke kakhulu, idelwe ngabadala labaphristi abakhulu lababhali, ibulawe, ivuswe ngosuku lwesithathu.
Wasesithi kubo bonke,
uba umuntu ethanda ukungilandela, kazidele, athathe isiphambano sakhe insuku ngensuku angilandele. Ngoba ilo lalo othanda ukusilisa ukuphila kwakhe kuza kumlahlekela, kodwa olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uza kukusilisa. Ngoba kuza kumsizani umuntu ukuzuza umhlaba wonke, kuthi yena uqobo lwakhe azone azilahle na? Ngoba ilo lalo olenhloni ngami langamazwi ami, indodana yomuntu iza kuba lenhloni ngaye, lapho isiza enkazimulweni yayo lenkazimulweni kayise lezithunywa ezingcwele. Kodwa ngilitshela iqiniso ukuthi bakhona abanye kwabemiyo lapho abangayikuzwa ukufa baze babone umbuso kaNkulunkulu.
Wathi emva kwalawo mazwi kungaba zinsuku ezificaminwembili, wathatha uPetro loJohane loJakobe wakhwela entabeni ukuyakhuleka. Wathi ekukhulekeni kwakhe isimo sobuso sakhe saphenduka, lengubo zakhe zacwazimula zaba mhlophe. Wasekukhuluma laye amadoda amabili ayengumose lo-Elija, abonakala ngenkazimulo, akhuluma ngokusuka kwakhe ayeza ukuphelelisa eJerusalema. UPetro lababelaye babebanjwe yibuthongo, kodwa asebephapheme babona inkazimulo yakhe lamadoda amabili ayemilayo. Wathi ekwahlukaneni kwawo laye uPetro wathi kuJesu,
Nkosi, kuhle uba sibe lapha, asakhe amadumba amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelika Mose, lelinye libe ngelika Elija.
Wayengakwazi akuchoyo. Esakhuluma lokhu, wafika iyezi, labasibekela, besaba ekungeneni kwabo ezini. Kwezwakala ilizwi ezini lisithi,
Le indodana yami ekhethiweyo, zwanini yona.
Wathi selikhulumile ilizwi, uJesu wafunyanwa eyedwa. Bathula, kabaze batshela umuntu kuleso sikhathi ngalezo zinto abazibonileyo. Wathi ngakusasa sebehlile entabeni, ixuku elikhulu labahlangabeza. Indoda yasexukwini yamemeza isithi,
Mfundisi, ngiyakuncenga, akuhawukele indodana yami, ngoba yiyo yodwa engumntanami. Khangela, umoya uyayibamba, ibisiklabalala, uyihlukuluze, ize ikhihlize amagwebu, uyidabule, uphume nzima kuyo. Ngicele abafundi bakho ukuba bamkhuphe, kodwa behluleke.
UJesu waphendula wathi,
Oh, sizukulwana esingakholwayo, lesiphambeneyo, koze kube nini ngilani, ngilibekezelela na? Ilethe lapha indodana yakho.
Uthe isiza, umoya omubi wayidabula wayihlukuza. Kodwa uJesu wawukhuza umoya omubi, wamsilisa umfana, wambuyisela kuyise. Bonke bamangaliswa ibukhulu bukaNkulunkulu. Besamangele bonke ngakho konke akwenzileyo. Wathi kubafundi bakhe,
Lamazwi kawangene azike endlebeni ze. Ukuthi indodana yomuntu iza kunikelwa ezandleni zabantu.
Kodwa kabaqedisisanga lawo mazwi, ayefihlakele kibo ukuze bangawaqedisisi, besaba ukumbuza ngalawo mazwi. Kwavela ukuphikisana phakathi kwabo kokuthi ngubani ongahle abe mkhulu kubo. Wathi uJesu ebona imicabango yenhliziyo zabo, wathatha umntwana wamisa phansi kwakhe, wathi kubo,
Ilo lalo owamukela lomntwana ngebizo lami, wamukela mina. Owamukela mina, wamukela ongithumileyo. Ngoba omncinyane kini lonke nguye omkhulu.
UJohane waphendula wathi,
Nkosi, sabona umuntu ekhupha omoya ababe ngebizo lakho, samnqabela ngoba engakulandeli kanye lathi.
Kodwa uJesu wathi kuye,
Lingamnqabeli ngoba ongamelani lani ungakini.
Wathi seziza kuphelela insuku zokwenyuka kwakhe, wakhangelisa ubuso bakhe eJerusalema, wathuma izithunywa ngaphambi kwakhe. Zahamba zangena emzini wamaSamaria ukuba zimlungisele. Kodwa akawamamukelanga ngoba ubuso bakhe babukhangele eJerusalema. Wathi abafundi bakhe uJakobe loJohane bekubona lokhu bathi,
Nkosi, uyathanda ukuba sibize umlilo wehle ezulwini ubaqothule na?
Kodwa waphenduka, wabakhuza, badlulela komunye umuzi. Wathi behamba endleleni, umuntu othile wathi kuye,
Ngiza kukulandela loba kungaphi lapho uyakhona.
UJesu wathi kuye,
Amakhanka alemilindi, lenyoni zaphezulu zilezidleke, kodwa indodana yomuntu kayilandawo lapho ingaqamelisa khona ikhanda layo.
Wasesithi komunye,
Ngilandela.
Kodwa yena wathi,
Nkosi, ngivumela ukuba ngembela ubaba kuqala.
Kodwa wathi kuye,
Yekela abafileyo bambele abafileyo babo, kodwa wena hamba uchumayele umbuso kaNkulunkulu.
Omunye wathi,
Ngiza kukulandela Nkosi, kodwa ngivumela ukuba ngiyevalelisa abasekhaya kuqala.
Kodwa uJesu wathi kuye,
Kakho othi esebeke isandla sakhe ekhubeni akhangele emuva ofanele umbuso kaNkulunkulu.